ngezindlela ke kuthi ukuthi thina abanye sizahle sithi ke ukuganga kumbe ukuchwala kwade kutholakala emapholiseni ukuthi bebethunywa yilobona ababathumayo ukuthi khathe sele ngababopha. Ngaloko angikuboni kulesizathu sokuthi bake bamise ukubopha abantu abangalama license, bebamise ukubopha abantu abangathelelanga ngesiposa ngoba kuvele khona kulicala. Icala kalila ukuthi uthiwa umuntu umxolele ngoba edala icala ngoba ekokuqala xa uvele uthenga imota uhamba ngayo uyakwazi ukuthi isele emsafeni. Ekwesibili uyakwazi ukuthi kufanele ukuthi nxa uyitshayela kufanele ube nelayisensi yokutshayela. So angikuboni ukuthi kuyinto entsha lokho kutshengisa kumbe kukhomba ukuthi-ke uhulumende nguye-ke okade ethuma amapholisa ukuthi enze lokhu akwenzayo. Ngezinye indlela-ke sizabona futhi nxa sesibabona besenza kukade bekwenza sizaba nobufakazi ukuthi njengoba imali ingasekho elizweni uhulumende sezama ukudinga imali ngendlela zokuthi asemapholisa angene emgwaqweni. Sizababona ke bengasadingi wona amalayisensi kuphela, bengasadingi wona umthelo kuphela, babe sebedinga okunye ngoba yikho okuyabuyela konkani ukuthi baqalise ukunikwa amathagethi ukuthi ngelanga nekufanele izodloki ibuyele imali engaka ngoba uhulumende sekudinga imali kade.
Kodwa ukungabi khona kwamapholisa emgwaqweni lapha sibona ungani abanye bebekwamukela ngoba besithi amapholisa ayenza khonoku obukutsho ukubana bazaguduza baze badinge yonke into befuna nje ukuthi babhadalwe imali. Ukubona njani wena khona?
Kuyikho kanye khonokho engikutshoyo ukuthi uhulumende ke nguye okwenzayo ngoba umpholisa xa kuthiwa uya ku-training uyabe siyathrainwa ukuthi asebenze umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo. Uyabe siyathrainwa ukuthi-ke anikeze itikiti lowo ophambanisileyo. Kodwa-ke nxa bengabisa kuthiwe khona abantu babhalelwa amatikiti abanganamalayisensi babhalelwa amatikiti abangathelelani kuta kuzakhanya ukuthi benze umsebenzi waqondileyo. Kodwa singababona-ke sebeqalisa ukuthi kuthiwa kuyabhadalwa khonapho kulodlogo. Yikho okudala-ke ukuthi amapholisa abe sedinga okuningi ngoba uyabe edinga itarget ayinikwe nguhulumende aphinde adinge le yakhe phela ngoba endlini abantwana babe ngalashilwa umntwana uyabe engabhadalanga esikhushini. So mina kamboni ukuthi lapho kudalwe khona icala kumbe lapho kulecala khona kufanele ukuthi amapholisa atshele ukuthi kophi umuntu kumbe ungakophi umuntu. Kufanele balandele umthetho. Bangalandela umthetho kangiboni kuyinto embi.